Lokhu kuphume embuthaneni wengcitshi zezempila kahle owenziwa kanye ngomnyaka o-Medical Research Day ngempelasonto eHarare. Enye yalezingcitshi kwezempila kahle obekulu umhlangano ngusithutamfundo Clara Aruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu iresearch. And the research lessons and what is one with Tinga, Netisanjan, which Upata with his Gulani, who is a Kuben Mono, Singapatanjan, which is the research, Ekangela is into Esnavis Pambanis, which is Nagulu Sanjan, who is a patient care to if Kube is here family looking in Lunga. So, Savasifun Kangel, which is the justice and Naskangela, my patients, is Gulani. We in Esnavis are going to see improving.
UDokotela Tawanda Mute wekolitshi leyunivesithi yeZimbabwe uveze impumela yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela saseKuruka Gubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempilakahle lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondoloza kwezempilakahle yamehlo kuzulu wonke lakuhulumende kuleli. UDokotela Tawanda Mute wekolitshi leyunivesithi yeZimbabwe uveze impumelelo yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela saseKuruka Gubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempilakahle yamehlo kuzulu la kuhulumende. UDokotela Gwathine Rajabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama studies ayenziweyo lempumela yama studies yona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okusangahlanganisela omongikazi, odokotela noma isigulane mayelana ngempilo kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo ende.
UProfessor Ruzibishe uthi imfundiso kuzulu lokuqiniswa kwemikhankaso kuqhakathekile.
Le competition ukuthi sibone ukuthi onguye opresente le study ethe yadlula amanye yiphi and kule mvuso ekuceneni kwakhona.
Kunhlolisiso le uDokotela Mute uthi abantu abaningi balimale engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwala ngama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhanti abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane lozulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolitshini le-College of Health Sciences e-University yeZimbabwe. EleZimbabwe lilesikhwama se-Workman's Compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.